Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu mhla ka 5 kuNhlolanja 2025 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Akusekuthi ukusukela izweni abantu besiya kwelinye ilizwe, akuseyibo banikazi belizwe lelo lapha bazalwa khona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usekela ukubuyiselwa ekhaya kwabadabuka eZimbabwe abahlala elizweni leli okungekho emthethweni.
Engakutsho mina ukuthi vele akulamuzi ongathinqi intuthu loba kwakhiwe, awuswelakali uthube lalokhu lalokhuyana ungawelelani lapha lalaphana, kodwa kungatsho ukuthi sokuyukudilika komuzi.
Ibandla lezanu PF lithi lizajezisa umnumzana Rones Ugeza labanye bakhe abafuna ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa esuke embusweni besithi sehlulekile ukubusa eleZimbabwe. Umongameli Donald Trump uthi ilizwe lakhe lizathatha njalo lilawule isihlenge seGaza. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usekela ukubuyiselwa ekhaya kwabadabuka eZimbabwe abahlala eMelika okungekho emthethweni. Mnangagwa wethule umbiko lo namuhla enkundleni X ngesikhathi eleMelika liqhuba uhlelo lokududula abadabuka kwamanye amazwe abangelamaphepha aqondileyo njalo lezigebengu. Kulabadabuka eZimbabwe abedlula amakhulu amahlanu namachumi amane 545 abasengwalweni zohlangothi lwendaba zekhaya okwakumele babuyiselwe eZimbabwe nyakenye. Baningi abasola ukwethulwa nguMnangagwa bathi kazizweli izizalwane zeZimbabwe ezilakho ukubuyela ekhaya okungela msebenzi lokunye okokuziphilisa. Ukuhlaziya udaba lolu Gibbs Dube weStudio 7 uxoxe nomnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas eTexas.
Ngibona ngathi uqondile ngoba kanti sivele abantu nxa besukela izweni, akusekuthi ukusukela izweni abantu besiya kwelinye ilizwe, akuseyibo banikazi belizwe lelo lapha bazalwa khona. Ngibona ngathi kuqondile ukuthi abantu nxa bethe baxotshwa lapha babuyele kibo, ngoba ekhaya kusekhaya, yiko ekhaya khona.
Ye, kulabanye abathi babuyele ekhaya khona ngale bafike ke benzeni njengoba ke umnotho ukhanya ngazani ukuguqa ngamadolo?
Ye, kulapho okulo hlupho khonapho ukuthi akula msebenzi, akula umnotho welizwe kawumanga kuhle ngendlela okumele ukuthi ngabe umi ngayo, ngoba kuvele umnotho welizwe umi kuhle, konke kumi kuhle, ngabe akula muntu obanjwayo lapha ecelwa ukuthi abuyele kibo. Abantu ngabe bazibuyelela bodwa ekhaya besiyahlala, ngoba ukuhlala emazweni akulula njengokuthi uhlale kini emdeki lapho zalwa khona.
Yes, ngathi vele baningi kanganani abadabuka eZimbabwe ocabangela ukuthi bangabiselwa khona ngale ekhaya nguhulumende kamongameli Donald Trump?
Angiboni ukuthi kungaba khona ongaba njalo. Nxa ekhona bazaba balutshwane, ngoba lapho kunye okukhona kuya ngokuthi abantu baziphatha njani inxa kuphathelane lo mthetho, ngoba ungaqamula umthetho lapha ubonakale usunga esandleni esingayisiso somthetho. Yikho lapho okuhlupha khona, utholakala ukuthi umuntu usekhona kuma-records elizwe, then ke kulula kwesinye isikhathi ukuthi bamlandelele, bambambe, bambuyisele ekhaya.
Yes, ngathi nxa sesigangela sibili, kwini okungathi kwaletha abantu abaningi lapha kwele Melika njalo nxa sebebuyele eZimbabwe akube akwethusi khona nxa bengakhanyiswa ngenkani nje?
Akukho kwaletha abantu lapha ngaphandle ukuthi lokho esithi thina igreener pasture ukuthi bazezama impilo engcono engafanela leyo lapho badabuka khona. Akukho sivili okwabaletha lapho abantu, ngoba aluba kungayisikho lokho abantu ngabe bakhona eZimbabwe. Njalo akusikho ukuthi ungabi khona kwabantu lakho into embi ukuthi khona basuke bangabi khona ekhaya. Kuyancedisa kakhulu, ngoba khathesi sibona laba bantu abaphandle bayasiza laba baseleyo ekhaya. Ngoba ungakhangela ngomnyaka siyangenisa imali khona lapho ekhaya edlula ama-billions athize, sincedisa abantu khona la.
Lo ngumnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas obexoxa lo Gibbs Dube wa Studio 7 eseTexas khonapha eMelika. Ibandla lezano PF lithi lizajezisa umnumzana Runesu Ugeza labanye bakhe abafuna ukuba umongameli eMasamnangagwa esuke embusweni vesithi sehlulekile ukubusa ele Zimbabwe. Zikhulumele sebandla lelo umnumzana Chris Mutswanga uthi Ugeza okunhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association labanye abalwa impi yenkululeko bakhuluma intando yabo hathi eyamalunga onke enhlanganiso le kanye labakubandla lezano PF. Uthi abantu laba abazajeziswa ngendlela elandelwa libandla leli elilamanye amalunga afuna kuguqule isekelo sombuso elizwe ukuze uMnangagwa eqhubeke esembusweni ukungagqitshwa umbuso wakhe ngomnyaka ka-2028. Baningi abaphikisa lokhu abathi uMnangagwa sekumele ededele omunye njengalokhu okulawulwa isisekelo sombuso elizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uMnumzana Malakhe Inkomo okubandla lezano PF.
Engakutsho mina ukuthi vele akula muzi ongathunqa intuthu. Loba kwakhiwe awuswelakali uthube lalokhu lalokhuyana ungawelelani lapha lalaphana, kodwa kungatsho ukuthi sokuyikudilika komuzi kumbe ukuthi abantu abasayi kukhulumisana ukuthi konke kulunge.
Ye, awuchasise lapha babankomo uthini?
So ngaleyo ndlela mina engakutsho ukuthi konke ongabe kusenziwa libandla le-ZANU PF kwenziwa ngendlela yokuthi balandela i-constitution. So uma i-constitution isitsho yena ukuthi akwenziwe lokhu lalokhu, kulandelwa ngendlela angikhona njengoba ibandla le-ZANU PF lisitsho khona lona lizalandela khonoko ovele kusemthethweni, yikho kanye okuyafana ukuthi kulandelwa. So ukuthi abantu sebezathini bayuthi batheni hayi, so ngokunye lokhu njengoba sakhuluma thina ukuthi konke lokho okwenzakalayo kwenzakalela emzini othize okuyiZANU PF, okuyikubonisana kwabantu bakhona ukuthi yona into leyo bona bayiphatha njani, bazayisebenzakalela kanjani. Konke okwenzakalayo lokho kureyizwa ngoba vele izinto ezikhona kusekelo sombuso ukuthi uma lokhu lifuna lokhu lalokhu kufanele kwenze kanje.
Lo ngumnumzana Malakhe Inkomo ilunga lebandla leZANU PF obexoxa lo Gibbs Dube wa Studio 7 eseyinsiza. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Fortune Lalazi olandela ezombusazwe ezimele.
Sabona ngesikhathi samgazi kwakuvele kuqala kuwana ikhangelele ukuthi singathina sidobha izimbi phansi, ukunyamalala kwabantu, ukubothwa nokudingelana nje amacala angekho. Sesiqalile ukukubona ngoba sesitshelwa kathesi ukuthi umnumzana Ugeza wabulala umuntu, labanye abazalandela. Lokhu uma sikhangelane lakho sokutshela izinto eziningi kakhulu esesizicabangela ukubana ukufa kwamasotha ikakhulu laba abaku-top njalo ababephathekile ngesikhathi sephuka 2017 esimoyo labanye asebafayo kusikela or kumbe kukhomba ukuthi kule sandla sensene ngempela. Lokhu kwakusenzakala ngenxa yokuthi bafuna ukuyiphena uTwenda. So bangabe sebeqala ukukhuluma ngendaba le ka-2010 sebesazi ukuba umnumzana uTwenda useyikasela backup, sebebaqedile abantu abakade bengamsupport ngezinye zezinto ezikhona lezi esiqala ukuzibona esezivela mpela.
Siyakuzwa baba Mlalazi, okunye ke
kuvele kujwayelekile ukuthi ngezikhathi ezinjani abantu baqala ukusiqana alokubulalana ngenqabana sokule agenda nizakhumbula ngesikhathi sikamdabe ukubana uthe siyakhipha ngesikhathi sekhulu amaprovinsi wonke ngisakhumbuzithi eyayingamende basebemendesi so yilaitu bengaba khona kubana bangaphumelela ngehlobo leli lika-2030 wonke amaprovinsi amendoda aqhubeke o labo abawopozi kuyena okwakhe sisabona amageneral mhlawumbe bakhona abanye abantu izani pf asebezasukuma ngaphandle kwamaoveteleni bathikisana nayo le yinto ku-eskalethe ukudlwangudlwangu loku lokubulalana kumbe bazakwesaba bazithulele ngoba kuvamile ukubana abalembono ethile bagcine bethuleke phakathi or kumbe sibone i-history iziphindaphinda sabona ngesikhathi sikamduru abantu bexotshwa orika ukonde sase nasibona i-emergency yezimbabwe civil service ngingazi ukubana kungenzakala kodwa kangikholwa ukubana abantu abakhona manje bangaba le capacity yokubana bahome enye iphathi
umnumzana Fortune Lalazi ngolandela ezombusazwe ezimele sixoxelaye esejohannesburg kwele south africa amapholisa aqhubeka ebopha abathenga bethengisa impahla emigwaqweni eZimbabwe City baphazamisa amabhizimusi athuthukileyo asevalwa ngenxa yokwehluleka ukwenza imali inzuzo sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Thembelani Dube olandela zombusazwe lezomnotho ezimele
akhangela ngazombili sicubungula kuhle sizananzela ukuthi umuntu lwana uyabe lesitolo esikhulu uyabe ebhadala ama-taxi amaningi nengafunakalayo kuhulumende ukwenzela ukuthi umkhono omele izwi ume ngakho-ke la uyabe efisa ukuthi izinto azithengisayo zithengwe zingabe zaba lomncintiswano wezinto eziyabe zithengiswa ngabantu ngaphandle ngoba esikhathini esiningi umuntu othengisa kumapavement othengisa phandle ngoba ozithengisela ngaphansi kwesihlahla laphana umthelo wakho kawulandelelwe ngeke umuzwe sithi bengiye ebhadala kuzimbabwe beye ebhadala ngaphi ngani kodwa khonkhana azokusenzisa ukuthi yena ama-products akhe nizinto azithengisayo zikhompithe lalwana umuntu yena osefake imali phezulu kwenzela ukuthi abhadale imithelo le efunakalayo kube zokusithi-ke nxa sikukhangela futhi ngolunye uhlangothi bona laba abantu ababotshwayo laba yizindlela zabo abazizamayo zokuthi baziphilise ngoba siyakwazi ukuthi ilizwe lezimbabwe ilizwe lapho ukuthi amathuba okuthola umsebenzi anciphile kakhulu ngakho-ke abaningi baphila ngakholokhelana ukuthi umuntu uzadobha laphana ayiqhutha laphana abe sethengisa la afake okuyimakhaphumbijani kwenza ukuthi akwanise ukuthi aphile kodwa-ke ngenxa yokuthi enakalamthelo emningi-ningi efunakalayo intengo yakhe iba ngaphansi
yes ngathi-ke kodwa kwenzakala ukuthi babhadale umthelo we-tax bona laba abathengisa emgoqweni
ama-systems zethu awezimbabwe kangakakuvumeli khonaoko ngenxa yokuthi umuntu lwana uyabe engarejistanga so ukuze ukwanise ukuthi mbebenelise ukuthi bakulandelele babona ukuthi awutheli mthelo so kumele ube ngumuntu olebizwe elithile eliveza ekutweni ikhampani yakho ithini kodwa abaningi yilaba abathwala nje izitsha bafike baqhuthe laphana ngabona umpholisa othile owe-city council ngomphoyisa kahulumende abaleka ayecupha ahlaye laphana abaningi bangikhona abanjalo so ngalokho-ke kabakho esingathi khona yi-database yokuthi kwazakala ukuthi ubanithengisane njalo uthengisela ngaphi bakhona abanye abalezi ndawo ezamakwayo ukuthi nisathengisela lawo nithengisela labana bayabhadala imithelo ku-council bona labo-ke bakhompyutha lalabana vele abangabhadali lutho futhi abafika kuphela baziquthela abanye baye bedela amasetsheli abanye bengabahambayo abanye befika bechaya kuphela phambi singafaka umzekelo abaqalisa ukuchaya vele endaweni lapha kuthiwa koselizawusibona abanye sachaya yonke indawo niwahamba ngo-40th street usuka khona phana ku-6th avenue sendu siyakhona le ku-4th avenue abantu bachayile khonaphana impahla singathi nje generali kobulawayo kunjalo kungasiyo bulawayo kuphela iveni eHarare kukhona lamanye amadolobho kunjalo
kodwa kuyabambeka yini ukuthi abantu bagcine bethela imithelo ye-tax njengalokhu okufiswa ngumgcinincebo kahulumende umnumzana Mthuli Ncube othi soko lo mthelo wona lowo osufunakala ebantwini abanjalo
abantu abalamabhizinisi abancane bayinhlobatshiyetshiyeneyo silalaba abaqutha phandle emoyeni kube sokusiba le system enje esivukile kobulawayo ukuthi umuntu uyathenga i-building enkulu njengawena leyo-sales out asimaze ngu-sales out kudala yona lale building lezinye izindawo zakuthi sokuthe umuntu uthathele ibuilding yakhe bese equmaquma sisiba izindawo ezincancane kunjenga konke lokusenzakala okwenzakala kula kwakhe. So uhulumende wakhathesi usalandelela bona laba abasezindaweni ezidala ngoba abantu labana babhadala irenti kumnikazi kwe-building but itaxi yabo kayilandelelwa.
Lo bengumnumzana Thembelani Dube olandele zombusazwe lezomnotho ezimele. Ubexoxa leGibbs Dube wa Studio 7 eBulawayo. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Ukraine namuhla lihlasele esabelweni seKrasnodar ekwele Russia ngamadrone alumathisa umlilo omkhulu endaweni okuthengiswa amafutha ezimota. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Abezindaba abeAssociated Press babika ukuba ele Uganda selilwisana ngamandla lomkhuhlane we-Ebola ngokuhlaba abantu abaningi amajekiseni aza kwenqabela ukumemetheka kwegcikwane lomkhuhlane lo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika, uMongameli Donald Trump uthi ilizwe lakhe lizathatha njalo lilawule isihlenge seGaza lapho okulezigidi zabantu bakwele Palestine abahlaselwe yimpi ephakathi kwe-Israel leqembu leHamas. UTrump wethule amazwi la esesikoleni sakhe iWhite House izolo ngemva kokuhlangana lomongameli we-Israel umnumzana Benjamin Netanyahu, yena othe leli kungaba linyathelo elihle. Kunsukwane ezedluleyo umongameli Trump uthe abantu baseGaza kumele bathuthe bayehlaliswa emazweni afana lele-Egypt leJordan. Uthi elemelika lingathatha iGaza lizayakha kuhle futhi lisungule imisebenzi. Kodwa uhulumende wasePalestine uthi imelika ingathatha lindawo iyabe yephule umthetho olawula ukuhlalisana kwamazwe omhlaba. Sixoxele olandele zombusazwe zemelika umnumzana Tim Moringai.
Intesizwile izolo le iyamangalisa ngoba umnumzana Trump ekampena wayekhuluma ngokuphuma out of all foreign nations and ungathiwa he isolated America for a while ukuthi balungise iAmerica first. So ukuhamba eGaza I think is a departure from the campaign promises zakhe lenkulumo zakhe. But uBenjamin Netanyahu umngane wakhe ubesithi yena that is a solution that has never been explored but can be tested ukuthi kuyasebenza yini. Ukuthi bathumele amabutho in the Gaza Strip, I mina mbona ngathiwa it's just another way ukuzama ukuthi kube le peace. But ma ungakukhangela kahle kahle i-peace yangkhona iyabi injani ngoba abantu ababelonga to that area have been moved without their will. So khonapho ngantu akuzaqalisa umsindo. Sakubona lapha ne-Iraq le-Afghanistan when bekhipha ama-Taliban laphana abantu base baphendukela i-America. So khonapha into zenhlabathi ziyahlupha ngoba you cannot remove umuntu ovela khonapho and expect them to be okay with it. Ukuthi basuke khonapho bayahlale ezinye indawo njenge-Egypt le-Jordan phela khonapho kusokukhoza i-population instability lati siyakubona in our countries ukuthi if you move to another country as a refugee or anything else ungathiwa kuyasinda the economy and social infrastructure kuqalise umsindo amongst the populations ezikhonapho. So it's a dangerous situation mangukhangela but siyabe sesibona ukuthi baza kuhambisa njani in terms of the logistics ngoba ukukhuluma is okay but sometimes ma lifaka isolution kumele kucace ukuthi kuhamba njani and how everything is going to be achieved.
Abantu baseMelika ubona bevumelana lo Trump yini kulolu daba?
Into ekhona sikathesi abantu beAmerica lokho besadinga ukuthi bazwisise ukuthi what is the foreign policy ngoba kube kubhalwe ama presidential executive order angantu amaningi. So kathesi abantu bangantu abalesiyezi ukuthi babekwazi ukuthi what is really going on. And from the light looks of it, izolo abaningi bangkhona esingathi ngama Democrats hayi bebethinga ukuthi vele lokho akuyenzi. But into engantu ayizamangalisa sizabona ngoba abantu be-Arab abaningi bavota for Trump in many sectors ngoba babezama ukuthi abancedise ngendaba yena le Palestine lesaza lempi yona le ekade ihlupha. So kathesi hhayi ngantu sebe-confused ukuthi kuzohamba njani ngey'nkulumo zakhe lezo. But kathesi asikakwazi ukuthi is the majority of America going to support or they are waiting to see ukuthi what is the approach for this solution Israel Palestine.
Umnumzana Tim Moringa yilandela zombusazwe zeMelika ubexoxa lo Ntungamili Nkomo weStudio 7 esewahayo khonapha eMelika.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel kuWhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ili linki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Uhulumende omutsha weBotswana uqhubekela phambili ebopha njalo evisela eZimbabwe abahlala kulelo lizwe ngekho emthethweni loba umongameli Duma Boka wayethembise engena esikhundleni ukuba abantu laba bazaphiwa amaphepha aqondileyo okusebenza lokuhlala kulelo lizwe. Ntatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngemva kokuthatha intambo zombuso ngolwezinyakenye, uBoko wathembisa ukuthi abeZimbabwe abahlala eBotswana ngekho emthethweni bazanikezwa amaphepha afunakalayo. Kodwa uhulumende kaBoko sethule zingodaba lolu njalo visele eZimbabwe abantu abaningi abahlala kulelo lizwe ongekho emthethweni. Omunye wodabuka eZimbabwe ohlala eHabroni umnumzana Oscar Maphosa uthi inhlelo zamapholisa zokubamba abantu bekhaya abangabalamaphepha kazizange zime.
Lokhu esavupha njengakudala vele. Into ekhona ukuthi ama-raid angkhona abakhona maybe once after 2 months. Kunjenganjengakudala ukuthi ngesikhathi sikamasisi ukuthi kwakunjani.
Ekubotshweni abeZimbabwe banjiswa emngceleni wePlumtree ngezimoto ezaziwa kakhulu ngokuthi ngamagumbagumba. Elinye ilunga lebandla elibusayo eleUmbrella for Democratic Change umnumzana Jason Kantansa uthi kahambelani lo mbono kaBoko ukuthi kuphathiswe abeZimbabwe abangena elizweni ongekho emthethweni.
But you know, I oppose the president's stance on this because in South Africa they implement the same thing.
Angivumelani lombono kamongameli ukuthi uzanikeza abeZimbabwe amaphepha. ESouth Africa bazama akusebenzanga. Kambe lathi singalandela khonokho sesihlupheke kakhulu ngabeZimbabwe abangena okungekho emthethweni.
Ngokufisa ukarantaza abeZimbabwe kumele bebotshwe ngamandla njalo leBotswana liqinise imithetho kulabo abanjwe bengena elizweni ongekho emthethweni.
I mean, you are just charged 300 pula for entering our country illegally. So that's not a deterrent. If we can increase the penalties,
ungena elizweni ungekho emthethweni uhlawuliswa i300 kuphela. Ngakho ngithi akubotshwe ziqine kulokho. Uma kusitsho ukuthi bavalelwe emajele akube njalo.
Umnumzana Chuma ohlanganiswa ezizalwane zeZimbabwe ehlala eBotswana, eZimbabwe community in Botswana, uthi ukuqhubeka kubotshwa kwabeZimbabwe luphawu lokuthi sekusiba nzima ngaphandle kwelizwe.
Kathesi bona laba abantu kade sibakhalela kakhulu abasebenza kuma-construction abangalamaphepha sebehamba manje kathesi bethola ngamagumbagumba.
UChuma uthi ukubuyiselwa emuva kwabangena elizweni ongekho emthethweni kufiphalisa isithembiso sikaBoko sokunikeza abeZimbabwe amaphepha okuhlala kwele Botswana. Ocubungula ezombusazwe ezimele umzana Zenzo Moyo uthi osokusenzakala utshengisa ukuthi kulo mahluko phakathi kokukhuluma kwaBoko kanye lokwenzakala emphakathini.
Umongameli welizwe laseBotswana uDuma uzithola esentweni efana laleyi mawukhangela i-background yakhe, professional background yakhe, iki-human rights law, lapho kulenhliziyo yakhe khona, lapha yabe ayikhuluma kuyikuthi inkulumo yakhe ivela khona. Manje mayesebuya ngapha ethungamela ilizwe sokumele enze hayi okufunwa nguye kodwa okufunwa ngabantu abaningi.
Umoyo njalo uthi indaba zokubuyisela emuva abangena emazweni athini ongekho emthethweni sekuyindaba esegudwini umhlaba wonke jikelele, okwenza ukuthi uBoko la yayisabe ukuthi angalahlekelwa amavoti uma engabonakale lo mcabango ophambana lozulu weBotswana.
Abantu njengamanje abamazwe nje ehlukeneyo, ingqondo yabo o inhliziyo yabo isekutheni ilizwe ngelethu akulona ilizwe labanye abantu abavela kwamanye amazwe.
Imizamo yokukhuluma lomphathi ntambo obona indaba zokungena kwabantu kule Botswana, umnumzana Pass Mukhware iyehlule kaphendula ngembuzo ayithunyelwe iStudio 7. Uhlangothi lukahulumende olubona ukukhitshwa kwamanani abantu abangena lokuphuma eBotswana ole Ministerial Report on Irregular Migrants luthi iBotswana ibisela abezimbabwe abangaphezulu kwenkulungwane ezilitshumi lahlanu i-15,000 ngomnyaka, isebenzisa imali edlula izigidi zamapula. Ngumqondisi Dube oyindaba seStudio 7 ngisaron kwele Botswana.
Songa isikhathi sokuza imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Wasakaza, into eyenziwa nguChabangu, angiboni ukuthi impela abantu bengamxolela into eyenziwa nguChabangu. Kukhulunywa ngedemokhrasi, kodwa uChabangu wakhipha abantu ababevotelwe ngabantu ngabangenela labo bantu wabakhipha bonke, wafaka abantu abangavotelwanga ngabantu. Kodwa uzwe oSimba Mabasa labobhili ofugawule bekhuluma ngedemokhrasi. UChabangu esebenzisa amakhodi ukuthi ekhiphe abantu abavotelwe ngabantu. Lokhana kwenzeke eZimbabwe kuphela, kodwa kwamanye amazwe kwakungeke kwenzeke lokhana. Into eyenziwa nguChabangu, hayi lapho khona uChabangu, so uzenza ihero mpela lapho khona uChabangu, kodwa kuzaphela, okungapheliyo kuyahlola.
Studio 7 njani basakazi? Kubuyelani phambili ngomsebenzi omuhle. Elikubuza abantu bezani laba bathi till 2030 uMnangagwa kumbe azafela esikhundleni. Ngicela ubabuze ukuthi lawa ama-projects okuthi uMnangagwa kakawaqedisi kakawafezi iwaphi. UMnangagwa ama-projects angikhona wona lawo uwafanda ngesikhwama sakhe. Nguye obatshelayo khona ukuthi bakwenze khona, kanti vele siyamazi lapha khona ikuxokozela kuphela, lapha khona ikuxokozela. Khathesi uya kumhlangano nalowo esadiko nalowo emergency we-DRC uya khona lele nhloni. And futhi into leyana umuntu loyana kalanhloni, angazi ukuthi ngumuntu wadalwa njani. Kalanhloni ngisho, kalanhloni u-DRC ngale uChisekedi loyana uyamazi ukuthi wake wangena laphana uMnangagwa wayalutha laphana. Ule cala le-DRC uMnangagwa, kodwa ukuthi ungu-chairman we-SADC. Ule cala le-DRC ukulutha ama-diamonds e-DRC wazi wathi waba namabhaya ukulutha ilokuza ama-diamonds elinye ilizwe. Umuntu ongelanhloni, ongasiseki, ongasabalwanga nguJehova lwani umuntu lwa. Ngokuthi vele siwasayini ukuthi come what may kuJehova, ngaselandaba lawo. Umuntu ophonga ukubulala amahlayana abantu. Abantu bona labathi till 2030 ibusa, bathi ufanda ngemali yakhe esikhwameni sakhe yini ama-projects ona lawa wenza.
Studio 7, sanibonani basakazi bethu abahle esibathanda. Siyazithanda izindaba zimnandi. Ngubekani mathwasa lana eGoli. Ngigile kule impi ese-DRC. Asimpi yamanje lana ungathi singathi impi emangalisayo ethusayo. Dala liyampi khona liya. Kunama-president anamawala abohlohle sabo. Into abayigijimela le DRC, yani bagijimela imayinzi leziya, bagijimela yamana lana ama-diamond. Bathi bagcina ukuthula, banaqamba amanga oRamaphosa bonabo uMnangagwa ngamanga into abayenzayo. UPaul Kagame manje sebemsula sokungathi wrong. Bona amasosha abo afuna ne-DRC sokuthiwa lo ukhipha amamashi amamashi la ama-M23 right. I support M23. Labana abantu bavikela ilizwe labo. Uright Paul Kagame ba support. ORamaphosa laba bathanda ukuzifaka entweni ezingabadingiyo. And uyabona manje ngempi yase-Ukraine, uqala yonlani impi uqala nguPutin. UZelensky noPutin ukuze beshayane manje ni. Izikhali zaqala ukugadla lapha zasuka la eSouth Africa zakhitshwa nguRamaphosa.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lingakhohlwa lalandela uhlelo lwe-Live Talk. Okwanamhlanje sesitshaye kwazela muli eZimbabwe olivalelisayo nguThabo Kancube lelali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.